atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama inspection centers lapho sikhayela khona ivoters roll nalesi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi indlo zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athi ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhla ka 19.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuludlu lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll.
Ulunganga konke ukwemese, ngiyathemba ukuthi idate ngempela izokwazi ukuthi kwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi le message ayiveli kuyona ngempela, and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazeke le message. Inkinga esinayo lahlekahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amandla okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokusikho kuliqiniso.
Izek isixwayise njalo uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa isiMuslim eZimbabwe amanyana labanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikhangelele ukuqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuludlu lwababhalisele ukuvota kuqala mhla ka 19 kulinyanga ngomgqibelo kusiya kumhla ka 29. Kuvika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho loba nje abantu lokhe besabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR mop-up exercise. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo lokhetho ezekhi kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa ngenhlelo abaziqhubayo phambilini kokhetho.
Sizaqalisa i-exercise yethu e-voter inspection. Sesiqedile i-voter registration kodwa siyaqhubeka sokuthi register abantu ukuvota emahofisini ethu awe-district lawe-province. Sibuye sibe lamanye ama-centers aqalisa avulwe kwenye lenye ward. Siyakhuthaza ukuthi bonke abangarejistanga bahambe kuma-centers nalawa ama-wards. Kube sokusithi ama-inspection centers lapho sikhayela khona i-voters roll nalesi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athi ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama-inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhla ka 19 kuze kuyefika mhla ka 29.
Wengeze ethi uma kukhona okuphambanisekayo ngesikhathi umuntu ebhalisela ukuvota kulakho ukulungiswa enelise ukuvota lonyaka.
Into eqakathekileyo uyabuya lesithupha sakho ukuze uzokhangela ibizo lakho. Nxa kukhona okuphambanisekileyo khonapho kwi-inspection center bahle bakulungisele bakubhalifilise ifomu bakunike la usalelenye ikhophi. Nxa ufuna ukuthi utshintshe indawo uthi ngangithini ngizavotela lapha kodwa sengitshintshile senhlala kwenye indawo njengokuthi wawuhlala eNkulumane kathi sihlala phakathi edorobheni, uyakwanisa usubuyele proof of residence yakho eyakhona lapho usuhlala khona, utransfer khona lapho ku-inspection center yakho. kuyakhe kwenziwe masinyane ibizo lakho liza kutholakala kuvoters roll ngesikhathi sama elections. Laba abaregistrayo kathesi abasoze bayinspekthe, kodwa amabizo abo azayangena kuvoters roll election ingakaqalisi. Bazahlela bo baqondele izithupha zabo kuma polling stations nxa sokuyi-election.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezesini umnumzana Dumisani Nkomo wamukele ngenjabulo uhlelo oluzakupha abantu ithuba lokuthi babhalisele ukuvota, ethi banengi abantu abangakabhaliseli ukuvota.
Uhlelo lokuhlolisisa i-voters roll uhlelo oqatheke kakhulu, kodwa ngaphezu kwalokho uhlelo lokuthi abantu banilise u-register laba abangaregistanga. Bona zani luhlelo luqatheka kakhulu ngoba luzanceda ukuthi abantu abangakarejisi kakhulu esabelini sasemathebeleland e-north south labo Bulawayo ubana berejisti, ngoba nxa sikhangela inani labantu abarejistayo emathebeleland north ikakhulu ukhanya lincinyane kakhulu. So kulithuba elihle sibili iloba esikhathini esiningi sithola ukuthi iy'ndawana kumele berejista khona zikhatshana kakhulu, ngoba ama-districts asemathebeleland kakhulu onkayi ocholocho olubani ngama-districts amakhulu kakhulu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba enze isimemezelo selanga lokhetho esebenzelana labezek layo ebika ukuba isilungele ukhetho lwalonyaka. Kuyonale inyanga mhlazilichumi lasificamunwemunye kusiya mhlazingamachumi mabili lasificamunwemunye, izek isinxuse labo ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona sebezathola ithuba lokuhlola amabizo abo ku-voters roll baze lengwalo zekheli lalapho asebefuna ukuyavotela khona kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini yezokhetho isixwayise uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni wethu lenamuhla, iZimbabwe Electoral Commission ithe kayilani lokwenza lalumbiko. Ixwayise labo abaqalela umbiko ukuthi bazabotshwa bengabanjwa ngoba bephule umthetho. Izek iphinde yaxwayisa uZulu ukuthi ukuvota kukhetho oluzayo kuza kwenzelwa kuma-polling stations njengenjwayelo, hatshi kubomakhalekhukhwini kumbe kuWhatsApp. Izek ithi njalo abantu kumele babekwazi ukuthi kayikhulumisani loZulu ngeWhatsApp. Siqhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni, yena othi imbiko enje kayilunganga ngoba ilakho ukuphazamisa abantu bagcine bengasavotanga.
Le imeseji egcwele nje kuyolonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu, ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke kwemeseji. Ngiyathemba ukuthi izek ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi, le imeseji ayiveli kuyona ngempela, and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazek le imeseji. Inkinga esinayo nahlakathi eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi ukuyikho nokusikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sesabona omunye ogijimela ukhetho lololuzayo esesiyanyisa laphana ku-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje nokuthi bagijima ngokhetho kanti bagijima ngento zamanga.
Njengoba okhanya uphakamisa umnanga kwalumbiko, singathi ungaba uthunyelwe izano yini kumbe isigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yilokhuzeni i-market ne-information yamanga, anti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona lanomnumzana lo wasiyanisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokhu, ngoba into esiyibonayo ukuthi nje kusuka fani ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo konke bona ama-parties oyi-two yena na ngeke ukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngaphi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga, maningi amanga asewakhulume ngopresidenti wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe yachiyeneyo sebesungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lodlakela ngaphambilini kokhetho. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Abasakhulayo laba ngabamabandla agoqela iZANU-PF, iMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNational People's Party, Transform Zimbabwe, ZAPU lamanye. Umanyano lo abawubumbileyo ubizwa ngokuthi yiJoint Youth Liaison Committee, JYLC. Abamela amabandla la enhlangothini zabasakhulayo bathi bakhangele ukuthi amanye amabandla aphikisayo azahlanganela labo, ngoba okubehlukanisayo kukulutshwane kulokubamanyanisayo. Abasakhulayo bezanu-PF bengekho emhlanganweni owenziwe lentathelo izindaba namhlanje emini, besithi bebesamelele ukuthi baphiwe imvumo yokuba lomanyano lo. Umnumzana Love Mochi Noputsa unobhala wabasakhulayo ku-MDCT ekhokhelwa nguChamisa uthi abasakhulayo kumele bathole ithuba lokuthi bazimele bengahlukanisayo ukuthi bakholwa kuliphi ibandla. Ekuzelela kulokhu, omunye osakhulayo eHarare umnumzana Lansdowne Mpofu uthi esikhathini esiningi abasakhulayo basetshenziswa ekukhokheleni imisebenzi yobudlwangudlwangu ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Into enhle kakhulu leyi and into eyamukelayo, especially uma kuvela kwabasakhulayo. Into ebesiyikhangelele since kudala, into ebesiyifuna and masikhathesi sokwenzakala, ikathabisa kakhulu. Kumele sibambane ngoba isimo esikhona ezweni sikhathaza wonke umuntu ungenani ukuthi usuka ngaphi noma wezana noma we-MTC noma wangaphi. So kathesi kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo sebekubonile lokhu, sebedecide ukuthi babambane benze into eyi-one.
Ubuhle benkosi Dube ongomunye wabasakhulayo eqhuba izifundo zakhe eHarare uncome kakhulu ukubunjwa kwalumanyano.
Kuyinto enhle sekuthi ama-youth eZimbabwe they're working together in trying to improve ilizwe, bemake sure ukuthi ama-activities ayenzakala elizwe nangithi ayenziwa kulokuthula and everything. Kodwa engiconcerned ngakho ukuthi iZanu was not here. So bengizuza khona ukuthi when it comes to ubambana kwethu as ama-youth, are they really serious about it or yikho ngokudlala nje bafuna ukusikhohlisa nje ukuthi bona they are part and parcel kodwa bona bavota ngale eceleni. So I think that is a cause for concern.
Egwalweni lwabo olwethule emhlanganweni nentathela izindaba lo bagoqele udaba lokuthi lobanje abasakhulayo bebaningi beyisilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67.7%. Impi yabo igoqela ukusilela kwemsebenzi lokusetshenziswa ukwenza udlakela lokunye kodwa benganikwa amathuba. Bathi bakubone kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi bathwale ikhandlela lokukhanya ukuze benelise ukwakha ilizwe elilempilo abafisela ukuthi izizukulwane zabo ziphile kwelakusasa. Bagcizelele ukuthi lesinqumo abasithetheyo isinqumo esizaqhubekela phambili loba ukhetho oluzayo selwedlule. Umnumzana Marvin Mkhulu omunye njalo osakhulayo uthi lelinyathelo lizanceda ikakhulu izizukulwane ezilandelayo ukuze zihambe ekukhanyeni.
Ukubambana lokhesi kwenzileyo ukuthi sibone ukuthi sigcina ukuthula nti alokubambana imove ewise ngoba thina kithi it is affecteka kakhulu ukudlula abantu abadala. So thina singabambana kungele ukuthi wena ungeyiphi part kumbe ungeliphi bandla kuyabe kuzanceda thina labantu abethu esizakwanisa ukuthi sibazale lathi ngoba thina sifuna imisebenzi khonokho esikufunayo yikho abakhulu bethu amele bekuyenze. Akumelanga sizondane thina sodwa ngoba ngiwezana mina ngowe-MTC.
Lokhu okwenziwe ngabasakhulayo bamabandla atshiyeneyo ukuhlanganela ndawonye besola ukusetshenziswa kwabo kudlakela kwamukelwe ngabantu abaningi abathi kuyinto entsha engakaze yenziwe njalo encomekayo. Ngimele isithuthi 7 seHarare, New Gibson Bebe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubhalisela ukuvota. Zizabuyela ekhaya na izizalwane zeZimbabwe ziyebhalisa kanye lokuhlola ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe Voters Roll. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Malaysia uAnwar Ibrahim ukhululwe ngemva kokuvalelwa kweminyaka emithathu edluleyo. Ukukhululwa kwakhe kwenziwe phansi kohlelo lokuxolelwa ngumkhokheli walelo lizwe osandakhethwa uKing Sultan Muhammad V. ngemva kokunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Elon North Korea lithi lilakho ukuphuma kunkulumo zokwehlisa ukulungiswa kwezikhali zenuclear lele Melika nxa lelo lizwe lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokuzama izikhali zalo limanyenele le South Korea. Ele Melika lithi lezi nhlelo kazongozi kwezomvikela. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyanela abanye bawo emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lo nyaka lokhu kuzincitsha kuqala namhlanje kusihlwa mhlaka 16 kwekwezi, kugqitshwa ngolwesine mhlaka 14 noma mhlaka 15 Mabasa, kusiya ngokuthi inyanga iyabe ibonakale ngaluphi usuku. Wonke umuntu okholwa kulolu kholo ukhangelelwe ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kusukela kwabaleminyaka elithumi lambili emulini kuqala ekuseni ilanga liphuma lize liyetshona. Unkosazana Mariam Yusuf ngomunye wamakholwa esiMuslim eZimbabwe ophatheka kuhlelo lokuzincitsha ukudla ngenyanga yeRamadan.
Mina ngizwa ngithokoza kakhulu ngoba yiso isikhathi esihlala sisilindele ukuthi lathi sibe lama breakthroughs ethu konke ngasemsebenzini ngasesikolo. Angacela kudala maybe sesekubo form 1 khona lapho.
Unkosazana Asia Tubinali ngomunye laye otshengise ukusithakazelela lesi sikhathi sokuzincitsha ukudla.
Ngizwa ngijabula kakhulu ngoba lami ngijoyine abanye abangama-Muslim abakholwa kuRamadan. Njalo iRamadan right ngenxa yokuthi iyangezelela izivusiso hlezi imphatheka mnyaka yonke.
Lanxa kungumlando wakhe wonke okholwa kulolu kholo ukuba azincitshe ukudla ngalesi sikhathi, bakhona abavunyelwa ukuba bangaze bakwenza lokho. Laba ngababalisa abagula ukwedlulisa amalawulo, asebekhulile, abagula imikhuhlane yengqondo, abakumhambo, abesifazane abazithweleyo kanye labasesikhathini. Labo abaziwayo ukuba bavame ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kodwa behluleke ukukwenza ngesizathu sokuba bekumhambo ezingumango omude lo babethe bagula bephakathi kwakho, bakhangelelwe ukuqedisa lumsebenzi kwesinye isikhathi sebekusimo esingcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yabezamabhizimusi bakwele South Africa egxile esabelweni sakwaZulu Natal eNorthern Region Business Association isixwayise abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi kuleyo ndawo ukuthi kuthi kusiyatshona elakusasa babe sebephume baphela kuleyo ndawo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso legxile kakhulu emalokishini e-Inanda eNtuzuma lakwaMashu edolobheni leDurban ithi abakwamanye amazwe laba baqhuba amabhizimusi abo ngendlela engathokozisiyo osekusenza wabo njengezalwane zakwele South Africa angahambi kahle. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Northern Region Business Association uMnumzana Vusumuzi Msomi uthi okunye abakusolayo ngalaba bantu bakwamanye amazwe yikuthi abaqashi izizalwane zakwele South Africa kumabhizimusi abo. Uthi futhi iningi labo lihlala lokulala emavinkilini amancane la ama-spaza shops or tuck shops abathengisela kuwo.
Kusukela ko-2014 hlala nabo emhlangeni ahlukene eminingi kuze sifike lelungelo lokuthi sibhale incwadi sibacele peacefully ukuthi esibanikeza u-14 days ukuthi bavale kahle bahambe bese sikwazi ukuthi mabebuya babuya kanjani ngoba ukuhlala kwabo la akusinelisi.
Lokhu sekulethe ukwesaba kwabakwamanye amazwe ngoba besithi kungahle kukhuthaze inyathelo elifanayo endaweni ezijeneyo zelizwe okungadala ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Sekube nezehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa ezedlula ezintathu eziqale ngokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi emalokishini. Kodwa kumnumzana Msomi uyaphika ukuthi isenzo sabo lesi ngesokucwaswa kwalabo abavela kwamanye amazwe okungabangela ukuhlaselwa kwabo. Uthi sebetshela amakhansila, amapholisa nohulumende lesisabelo ngenyathelo labo leli esithi lokhu kukhombisa ukuthi akusiyo xenophobia. Isinyeke isizalwane seZimbabwe uthi lokhu kubatshayisa ngovalo ngoba kuyimvama ukuthi uqhamuke xenophobia ikakhulu kulungiselelwa ukhetho kwele South Africa loba eZimbabwe.
Osokufanele ukuthi ma ungabe ungezwa kuthiwa nanku ngapha sekuqale lokhu, sekumele la usuke ubaleke, ubaleke le ndawo ezingani lokuthula. kungavelwa ngokukhulu njengoba labo abase KZN sebe nikamalanga ukuthi basuke abasuke bengazi bathona berobhana ukuthi bahlale ngoba kuyavela ukukhulu
noma kunjalo umkhokheli kaHulumende kulesabelo umnumzana Willis Mchunu usexwayise ukuthi loludaba lusombululwe kungeladlakela.
Are there root causes here? How should they be addressed? And we can't do it by ourselves. We can't impose them.
Kukhona yini imbangela la? Ingasombululwa kanjani? Lokho asingeke sikwenze sodwa njengohulumeni. Asingeke sitshele abantu ukuthi benzeni. Kufuze sibabuze ukuthi licabanga ukuthi lolu daba singalisombulula njani bese siyaphuma lomhlahlandlela. Asikufuni ukungahlaliseki kwesimo kulesi sabelo kanti asifuni abenza izinto ezingekho emthethweni.
Ngo-2008, uqhamukizana phobia kwele South Africa kwafa abantu abafika amachumi ayisupha. Udlakela olufanayo lubuye lwaqhamuka futhi ngo-2010 lango-2015. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSandile Chizamka uthi uzosebenzisa umncintiswano weCOSAFA ukulungiselela ukuphatheka kweqembu leli kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-AFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Phakathi kwabadlali abangamachumi amathathu lantathu umqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uSandile Chizamka ubize abadlali abayithoba nembili kuphela abadlala besekhaya kwele Zimbabwe kusithi abanye bonke badlala ngaphandle kwelizwe. UChizamka utshele intatha izindaba ukuba lokhu kwenze ngoba efuna ukusebenzisa umncintiswano weCOSAFA njengethuba elokuba ahle alungiselele iqembu lakhe ukuphatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yezemidlalo uNashim Gogoyarira uthi lokhu kutsho ukuba iqembu leZimbabwe selingaqhuba nzima kumncintiswano weCOSAFA ngoba abadlali balo bengajwayelanga ukudlala bebonke.
Iqembu eselikhethwe nguSandile Chizamka ukubana lidlalele iCOSAFA ye ngibona lilihle ngoba likhethe abafana abaningi abangaphandle kwelizwe abakade badlala phandle abanye abaqalisa ukudlalela i-national team kodwa ngibona zani inkinga izaba kuma-combinations ngoba bayaqala ukubana bedlale bonke.
Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi uChizamka wenze kuhle ngokuhle abizi abadlali afuna ukubona kumbe bengamphathisa kumkhankaso we-AFCON ngoba amathuba okuba labo kwesikhathi eside bengalandanga umncintiswano ofana lo weCOSAFA engekho.
USande utshengise ukuhlakanipha kakhulu ngokubiza abadlali abazadlalela i-AFCON ebabize kuCOSAFA ngoba usezahle ebone ukuthi bengamncedisa njani ekwenzeleni ukuthi bewine ku-AFCON. Ikanti vele lezi five ibingeke imnike amalungelo aneleyo ukuthi alungiselele for i-AFCON.
Umgogorera yena uthi inkinga layo ngeyokuthi aluba inhlanganiso yebonanga ukuqhutshwa komdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association iZIFA iyakhetha umqeqeshi ozaqeqesha iqembu lelizwe ngoba uChizamka ebambwe lesi sikhundla kusadingwa umqeqeshi omutsha.
Ngathi singathi yena izingu interim coach so uyabe lungiselela njani kwaphambili yena engasiwo ozazibamba.
Umncintiswano weCOSAFA uzaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi mhla zingamashumi amabili lesikhombisa njalo uzaphela ngenyanga ezayo ekaNhlangula mhla ziyisikhombisa. Iqembu leZimbabwe yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye. Umkhankaso we-AFCON wona uzaqhubekela phambili ngenyanga kaMpandula. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ngakolunye uhlangothi iZimbabwe Electoral Commission isixwayise njalo uzulu weZimbabwe ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungavula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyana la vanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.